Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe yinhlanganiso elwela ilungelo loluntu ehebhethu likaZulu ngaphansi kwendikimba ethi 38 years of independence without freedom. Umgcini sihlalo wenhlanganiso le umnumzana Melusi Sibanda uthi umhlangano lo bawenze ngemva kokunanzelela ukuthi ilizwe lathola uzibuse kodwa uZulu kakhululekanga.
Ngakukho esikwenzayo singazange siyecela sithwalise nzima ukuthi lifuna kukwenzelani lokhu, so kasila nkululeko. So esikufunayo ukuthi i-independence ikhona but kasila freedom thina njengabahlali bakuleli lizwe.
Omunye wezikhulumi umnumzana Joshua Mhambi uthi njengesizwe kumele kusetshenzwe gadalala ukuthi uZulu weZimbabwe amanyane.
Ilizwe leli lakhululeka kodwa abantu abatholanga inkululeko ukuze kube namuhla. Lisuswe lapho esithi khona i-statehood ukuba nguhulumente nje lokubusa siye ebuzweni. Sekusitsho ukuthi ubukhokheli obulandelayo kumele buzwisise umahluko phakathi kwelizwe nobuzwe. Ubuzwe bobuhlanganisa abantu lubakhulule. Njalo sinanzelela ukuthi ukukhululeka kwalwelwa, abantu bafa, imizi yalahleka, inothi yalahleka. So ke lokho kwakuyikuthenga inkululeko yokucabanga, yokuhlangana, lokukhuluma abantu abakufisayo.
Umnumzana Matthew Sibanda obemele ibandla lezaphu uthe ilizwe lathathwa ezandleni zombuso wabamhlophe kodwa uhlupho yikuthi akula nkululeko elizweni ikakhulu emhlubulweni weMathebeleland.
Especially eMathebeleland asila freedom, asila konke, even imisebenzi kasilayo. Uyathola ukuthi indawo ezichathwa abantu even kusemathebeleland kuchathwa abantu abavela esayidini elilodwa abavela ngapha eMpumalanga abemathebeleland abayitholi leyo chance yokuthola imisebenzi. Konke nje okungabe kuyatholakala okungcono okusiza abantu bemathebeleland asikutholi. So ngaleyo ndlela yikho sikhalela ukuthi abantu sibambana bemathebeleland silele i-freedom konke engabe sishoda ngakho, education, employment.
Osakhulayo obekulo mhlangano umnumzana Lizwe Lenkosi Ndlovu uthe ilizwe leli liyindalo yabamhlophe abahlanganisa iMashonaland leMathebeleland ethi iMathebeleland ayikatholi inkululeko.
Hayi, andiyabona khonalokho vele yikwezilemistiki khona ukuthi into zeZimbabwe amachiwa athi ebuya it was two separate states. Amachiwa akriyetha iZimbabwe ayiso kwethu lokho, thina kumele sikhangele okwakithi komthwakazi, thina hayi inkululeko asikabi nayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Reason Mpofu uthi inkululeko yokuchelesa ayikabi khona naloba uzibuse watholakala kudala.
Abantu bayahlupheka, bayalamba bezinjalo kabaphathwanga kuhle. Yikho ke sithi inkululeko yokuchelesa ayikabi khona, siyayidinga, siyifuna ngamehlo abomvu.
Umhlangano walamhlanje owenzelwe eFidelity kobulawayo ungenwe ngamalunga enhlanganiso yebhethu likaZulu, abezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zaleli dolobho, lezinye izakhamizi ezingathandanga ukuya emkhosini omkhulu wokunanza uzibuse owenzelwe enkundleni yeWhite City Stadium. Imele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.